lolu daba mina ngibona kanti ngabantu abesaba umnyama ongelampisi. Akula police elivotayo ngali voter sesubonileka nenginengi amapolice evoter evotela ibandla lonalelo elikhalayo futhi namhlanje ngingawulika umzekeliso o very clear engokhumbula amasinyane uyakhumbula eHarare East ngale kume u-honorable Demaibithi esithima no honorable Mkhubo weZanu-PF ivote yabo yadisedwa kwaphana enkambeni yamapolisa eChikurubi ngale yiko lapho kwawinela khona u-honorable Bithi kwaphana and amapolisa yiwo ayevota khona phana so angazi ukuthi waye befuna ukuhlala bengabakhalayo kuphela all the time bengabasolayo all the time bengabafuna ukungcolisa into all the time lathi sithi we are also players esimelele ukuthi sibone kodwa siyakwazi ukuthi kona most of the time asikaze sithole ama vota amaningi from that section yona leya abakhala ngayo. Thina kasingena indawo njengeZanu-PF lathi we're also ama-players kuleyi election ayisitho refu yizeki khona ngale. So okuqakathekileyo ukuthi nxa bekhuluma bengakhulumi befaka iZanu-PF phakathi ngoba thina lathi we are waiting for the same outcome. Simelele ukuthi sibonde kona kuyini esingabe singakuthola emavotini ona la amapolisa ngoba traditionally sethi ubona ukuthi kona kaningi-ningi hayi vele ngabajalanga ukusivotela anyway. So angazi ukuthi kona why laba bona bekwathi kona bahlala bebenefita emavotini ona lawa. To a point ukuthi omunye uzowabonakala enkhaya umpolisa sibili nawe gqoyini from kodwa usihekile wagqoka isithebusi ezishaya nezilogane ngabothiamisa khona ngale kodwa yena enjani elipolisa okumele lingabe kanjani ba-apolitical. So siyakubona khona kubana siwukhangele abangambeni sabe umnyama ongelampisi mhlambeni sibone akulo funa umhlala ungcoliswa kuphela into zonke.
Nxa kuvotwa babathuma abamabandla wonke babakhona abe-TCC labamanye amabandla aphikisayo bathi kabatshelwanga yizeke ukuthi kuyavotwa ngokunjalo kabathumelanga ama-election agents ukuthi ayebona ukuthi hayi ngempela ukhetho luqhutshwa kuhle.
Mina kamboni kona izeke can be that careless ukuthi kona bezinto bengalendelanga imithetho ebagayidayo ngoba izeke isebenza nge-electoral act ekhona kwi-constitution yeZimbabwe. So yonke into abayenzayo bayenza belandela i-action leyo